kuyinto engethusiyo ukuthi ayilala eRose Acre okamoyo ngezizathu ezimbili. One, uqansile ngaphandle kokuphatheka empini lapho angazange aqansa khona ngoba sikhangele iminyaka yakhe. Kodwa mase sifike ngemva kokuthatha uzibuse ngibona eqansile kakhulu ama-ranks eze waphuma engu-major general okuyirenki enkulu kakhulu ukuthi even umadengekho kuhulumende abebutho bebezacelisa ukuthi ayiphiwe leyo nhlonipho. Okwesibili, siyakukhumbula ukuthi ngo-2017 umoyo nguye owaba brave weza ekugangeni okwaba khona kusephulisa isisekelo selizwe kuthaba ikhulu nguye ubuso bekhulu. So ngezizathu zonezi uma kuyikuthi asebebusa yibona laba abancedisayo ukuthi bengene esihlalweni ungaza kukukhangele ukuthi bangaza ke bethi kasilo qhawe. Uma banika lokho kungumfana kwakuthiwa ngumagura magura isicoco sokuba yi-provincial hero ngokuthi kwakhoza uGrace lowo owathatha that risk yokuya ku-TV esiya-announcer ukuganga ngokutshaya ikhuwu kuyabe kuyathiwani ngayo. So ngibona ngazathi vele lokho it was obvious kube kungumbuso wakhe abasezihlalweni basezihlalweni ngenxa yakhe uma sisiya eqinisweni. So ngibona ngazathi bekucaca
udaba lokuthi ngubani olungele ukuphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe lokhe luhlupha elizweni ngoba sibone owalwa impi yenkululeko umnumzana Mukudze Imodzi ngcitshwa leyo nhlonipho. Kodwa umnumzana Norton Malianga lo Ellen Kwarazimba vayiphiwe leyo nhlonipho njalo vangcwatshwe eNational Heroes Acre izolo. Ungathini ngalokho?
Okuka mama ukuthi angugwarazimba lokhu mbona ngazathi ngaphandle kokuthi ubesaziwa ngumama uMchinguri balutshwane eZimbabwe oda bemazi le misebenzi yakhe balutshwane oda beyazi. So kangikhulu ukuthi singakukhuluma ngakho kakhulu. Okwamanje awukabi le hero yeZimbabwe usiselamahero ebandla elihlukumeza abantu iZANU ngoba akudisayidwa ngamaZimbabweni kudisayidwa iZANU yipolitburo yeZANU ibisisebenzisa ama-state resources ukuriwada abangani bayo. So kathisa kula hero eZimbabwe kodwa kulama heroes ebandla kusahlupha kuzaba yinto enhle ukubana ngoba bakhona abantu civil abadeserva yabakuzana kodwa as long as kusaqhutshwa libandla kuba nzima ukuthi kube fully accepted by everyone eZimbabwe. So ngibona ngazathi yikho okulokhophe khona.